benganamasiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelobola
namhlanje siphoqa lo mnumzana Jeffrey Golide Chuma yikhona ngale ke kodimila etholojo kunjani ke Golide
hayi yephila naba bathuwe njani ndani Mthembu
hayi siyaphila kakhulu kunjani etholojo kona ngapha
hayi etholojo uredi ukuthi sibona nje amakhaza kulezi isuku
ye ake sikhulume ngezamasiko namhlanje kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anje ngokuthi nxa amajaha zekhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo usakhona konke lokhu yini
akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi yadinga nje amaqhoko ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini
wena ubona ngazani kuyini Golide
ngibonani nje khonoko nje inguquko nje sukanje ibe khona nje emhlabeni abantwana vele kabasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze kokunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathi sewumntwana ngathi uthi uyakhuluma laye ukutshela ukuthi into zakudala lezo
kodwa ke pho bagotshwa njani xa kunje ukhanya zani kuyahlupha phela lo
ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabonalayo ngibona le nto zabo lekuthiwa izidakamizwa ngoba yiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo anti kuyafanana nje abangamafana konke labangamankazana babadube
wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe umalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu
ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lukhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sigele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwasasala khona nokudla kwasazela khonapho manje abantwana bakasisi vele sobe lomehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingaqhathakalini
ukhulu khula ngaleli hlezi phandle wayekutshelana
ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lathi sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma ngizizawuthi sinathelani kodwa xa ngibona ngathi izimbona niko kwakusiqinisa ngento eziningi ezingavele ukuthiyela vele zazizibuza kuyevele ukhulu
akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokubhidla
amasiko sibili aqhakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi nezulu lingasani ngendlela omunye futhi okusuka vele kube yinkinga into engimbaleki kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma izangoma thizezo zikhide emini ezakathi zizikhide ebusuku uthola lo muntu lanxa esiyavuswa uthole ukuthi uyendiswa ehlobo kathina ingungu vele zazima ngesikhathi sentwasa laphana ngenxa sokulanda izulu wasuze vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele begqize ekhakala yibe ngibona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolide kola ngale-ke kojimila sibonge kakhulu Golide ungadinelwa kusasa ba
andibonge la
Salulandela.